njengomuntu ophila lomkhuhlane wona lowo kuzi-good news kimi nxa kuliqiniso. But then uhlupho engiba lalo mina yilololo oluyi-one, the way i-government maybe mhlawumbe kuyenhle ngayo aba-athakhana laye maybe through the media bengamadresanga. Ngoba mina I believe ukuthi umuntu nxa isithi usetholile umuthi kumele umuthi wangikhona uhambe kuma-processes akhona ukwenzela ukuthi usetshenziswe nguye wonke umuntu, kungabi ngumuthi kamagaya mhlawumbe le-church yakhe. But what we are saying ukuthi khona kawutestwe umuthi lowo waziwe than ukuthi bona baqalise ukumbhomba bengathestanga. Yilo uhlupho esilalo eZimbabwe. There are a lot of people asebaklema ukuthi balawo umuthi lo bayelapha i-HIV and AIDS, and those people akulanto eyenziwayo. And umagaya comes like sithi sengilawo. Mina kangivumi kangiyani ngoba kangikwazi ikuzeni umuthi wakho umagaya kangikanjani kangikawubona. So I'm saying ukuthi government through Ministry of Health whatever nak whoever ikuzeni bangaconfuse abantu. Umagaya usenzile ama-claims akhe bakabambize cela ubuye lo muthi wakho siwubone ukuthi uhamba njani. But well ngile mbuzo mhlawumbe bengingayibuza umagaya ukuthi utestwe njani lowo muthi, utestelwe kubobani. And the other thing maybe bengingam-advisor yona ukuthi angakhiphi abantu kuma-ARVs ebayintroduca umuthi wakhe ngoba awukabi scientific. Whether u-scientific research thina kasikabi la information aleyo. Is something esiyizwa kubanga umsindo through the papers lamapholisa bemreda. I think the government what they are doing is not professional ngoba people would think ukuthi umagaya umuthi ulawo but i-government sisiba jealous. They should have invited him kwaba yinto abatshela isizwe ngumhlaba ukuthi no we are testing ama-claims kamagaya. So that nxa sokuphuma kuphume sokucacile ukuthi kuliqiniso kumbe
kakusoqiniso.
So as it is now it's really confusing. But if it's true, that's good news to me. Ngoba mina I'm taking ama-ARVs, I'm not only taking ngoba sengu second line kathesi. And lapha eZimbabwe sile first, le second, le third kuphela. So anti yabona ukuthi nxa sokuthiwa sokulomuthi, that's good news.
Ungezwa umbiko onje uyayekela ukuwathatha yini ama-ARVs?
Abantu kumele baqhubeke benatha ama-ARVs. Layo umagaya kangabakhiphi abantu kuma-ARVs ngoba i-treatment esiyaziyo khathesi ngeyama-ARVs. But nxa sokuleyinye sokumele layo ibe official ingaphumi isemuntwini maybe one yikho sithi kakwenziwe ngendlela eyiyo. Mina kangisoze ngiyekele and ngiyaxwayisa abantu abaningi ukuthi bangayekeli njalo bangawugijimeli lowo muthi lanxa singaloyisi ukuthi lathi sinathe umuthi lo kuhle kuphele kwinto lo ngoba thina kasikhangelelanga ukuthi i-discovery yomuthi lo owelaphayo ungatholakali kuphela e-America. Nxa kunabantu abangawuthola eZimbabwe lakho kuhle. So but abantu kabaqhubeke benatha ama-ARVs.
Kodwa-ke nxa ukuthi ihulumende ehlukuluza umagaya kangaka, lina lilendlela lokuthi lingakhulumisana lohulumende yini kumbe lo magaya ngodaba lolo?
No, i-government yeZimbabwe I think uyayazi lawe ukuthi babe bexwayiswa ngubani enengaphi. Anti uyabona. But iqiniso elikhona kabangamhlukuluzi laye ngumuntu olama osenze ngathi mbe ngama-claims mbe ngithi not engisetholile umuthi. But sesifuna phela umuthi lowo uyehlolisise ucubungulwe ubonakale ukuthi ngeqiniso uyelapha yini isizwe sisizakale. But now i-government ngendlela ekubamba ngangayo namapholisa if I'm professional even like Ministry of Health whoever the second time kuthiwa nginjini bekuthiwambani abakwenzayo akukho professional kabambize wenza ama-claims bafuna ama-claims la enziwe ngabantu abase-university yini mbengapha. So ukwenzela ukuthi siphume le nto eyiyo magaya ubesitshela into engayisiyo ama-tablets akhe lawa kanjani kawelaphi kube ne-official statement ecacileyo hayi khona ukwethuselana ngoba nxa besenze nje ungangani kukhona abakuvalayo.